sebebhadaliswa kungani bayakhawuliswa ukuthi bahambelane ngezimoto. Kanti amazwe aphucukileyo ahambisa izimoto hatshi izileyi lezinqola. Amabhasi asebhadalisa over $500 i-toll gate eyodwa. Kambe ungaye Harare kulama kubulawayo suka kobulawayo kulama 5 toll gates chenzi kuyabhadala 2500. Ibhasi eliye eMthare liyabhadala 5000 i-one trip. Yikho ke ama passengers abhadaliswe malini. Into ehluphayo ikuthi mahlabe zulu ama departments wonke akahulumende lezisebenzi zabo ba exempted ukubhadala ukuthi ababhadali imota zabo zilama stamp ukuthi zidlula mahlayana nje zizihambela. La lezinye imota zezanu PF zihamba mahala emgwaqweni azibhadali. Izinduna lazo azibhadali. Uzabona ukuthi uhulumende njengoba enguye olama departments amanengi, nguye lezimoto eziningi, nguye lezisebenzi eziningi. Uma zingabhadali kutshengisani khonoko. Yikho ke abantu ababhadalayo ngabantu abampofu, the poor are paying for the rich. Lokho ngithi abantu abampofu abayanga yibo ababhadalela abanothileyo. Yikho ke mahlabe zulu into enjengale singaphonguyekela silalise inkophe sibona ngani sizagcina sicwila enzikini lapho esaphinda singasoze siphinde sivuke khona.
Manje umumo mubi okunganani
namhlanje entabazinduna tollgate sifumane imota ezinkulu ama haulage 15, amabhasi 12, izimoto ezincinyani 30 zimile. Abantu besithi abalamali ukuthi bedlule, abanye besiya ngapha eGwelu, abanye besiya kobulawayo. Abantu abaningi basuke sebephume emabhasini sebeswele ukuthi kuza kuthini, ngoba labanikazi bemabhasi ede besithi abakwazi ukuthi kulomthetho omutsha. Bahluphekile abantu benkosi. Sibone lesi le labanye ibhasi yeschool bus David Memorial Secondary School layo iphakile sebeswele ukuthi bazadlula njani. Khonokuyana ukuma abantu isikhathi esiningi bengahambi kungalamoya ebhasini kwenza ukuthi abantu bethelelane ukufa kwe-coronavirus, ngoba abantu baphongumiswa nje, abantu bekhonone, abanye basuke sebemisa amanye ama-lift, labantu baba ama-lift sebefuna izimali eziningi ukuthi laba abade bebancedisile babhadale imali eziningi. Kubuhlungu ngoba abantu abasuke embembesi besiya edrobheni ethi bebhadala $2, khathesi abantu bezimota sebefuna $5 yusa.